siyabonga ndimi yakhe litshona njani Mthwakazi siyalamukela ku studio 7 ngolwesine mhla ka 21 ngontulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Wala mugela emoyeni ngenjabulo nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla lezano PF bathi umongameli Robert Mugabe sokumele asuke esihlalweni
but thina ngokubona kwethu ukuthi khona sibekezele khathesi sesikubona ukuthi yitime ukuthi sibatshele direct ukuthi hayi okwethu sesikufuna ngenkani Asisafuna ukuthi sibe lokuzincenga ngoba siyakufa. Sizashiya abantwana behlupheka.
Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai udonselwa emthethwandaba phezu kodaba lokukhetha abanye abasekeli bakhe ababili.
Ye, kuyaphambanisa kakhulu ezemfundo ngoba siyakwazi ukuthi umuntu okuze asebenze kumele ukuthi ke indingo zakhe zomzimba esikubiza ngesilungu sithi ngama basic needs kube kugcwalisekile.
Uhulumende sethule amalanga eholo lezisebenzi zakhe esizaqala ukuhola imali yazo yalinyanga ngeviki ezayo kusiya kunyanga ezayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU PF bathi umongameli Robert Mugabe sokumele asuke esihlalweni njalo bathi basekela umkhokheli wabo umnumzana Christopher Mutswangwa yena oxotshwe kubandla leZANU PF kumalanga asanda kwedlula kubika uMavis Gama
Comrade, shingisa moyo wako nokuti
Ibithukuthele inkokheli yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association ngesikhathi ngenumhlangano wokubonisana okungenziwa ukulungisisa isimo kubandla elibusayo lakuhulumende bethi balelungelo lokutsho umbono wabo lomhlangano wenzelwe eRailton Club eHarare abalwa impi laba Bathi sesifikile isikhathi sokuphumela ababusayo egcikeni ulungisiswe umonakalo wezomnotho luqedwe udubo lokungathembeki lokukhethana ngemihlobo kanye lobunini bathi kabayindawo njengoba bengabanini bomhlangano weZANU PF bembe phansi bethi akekho lamandla okuxotsha umtshangwa owasuswa kusikhundla sokuba ngumphathi ntambo wabalwa impi kanye lokulahlekelwa isikhundla sakhe sokumela isigaba senothoni edalele ephalamende bengezelele bethi uxotshwa kwakhe kufana lokubaxotsha labo kubandla leZANU PF umnumzana Elfas Chuma ungomunye wamalunga ekomiti evele kobulawayo wembe phansi njengabanye bakhe ethi umnumzana Mtshangwa uza qhubeka engumkhokheli wabo
thina sile constitution ebhayinda imithetho yeveterans owethu chairman ukhethwa kucongress ukhitshwa yicongress nxa singasamfuna ukhitshwa yithi laba bakwenzile ephathini bakwenze ephathini but thina umtswangwa nochairman wethu size siye kucongress
umnumzana Zenzo Ncube wasemathebeleleni north ongomunye wabakhokheli bamawovet ubegcwele ukutshiseka okukhulu phezu kwesiphatho abasitholayo lanxa kuyibo abalwa ukuletha uzibuse
ngoba ngendlela okunje abanengi bethu njengami ngisilima ngalima la empini ngilimele empini ngangakwazi mina ngisuka ngale mpini ukuthi ngizasebenzela abantu ngalendlela ngangicabanga ukuthi ngathatha ilizwe lami ngizaba ngumuntu obukekayo khathesi abantu abami abanengi abafundanga lami nginje ngangifundanga kodwa abantu bona abasebebusa khathesi yiba sebebusa khathesi yiba abantu bafundile sebesithathele umbuso yikho kubuhlungu kakhulu okokuqala emoyeni wami uze bambopha baze bambopha ngamaketane amaketane ubona sinje sigqoka namuntu uthi ngqoka ibhatshenale ngamandla kawunzi kodwa wacine kufela kholokho
uncuba uthi umtshangwa akufelayo ukuba ube sevula amehlo abalwa impi njengaye ukuba bathole okuza baphilisa ngokuphatheka kwezomnotho lo mhlangano ungenwe inkokheli yabalwa impi yenkululeko evele kunxa zonke zelizwe ngenjongo yokuvunyelenwe kulokho okumele kwethulelwe inkokheli yelizwe abalwa impi yenkululeko laba bathi sesifikile isikhathi sokuba kulandelwe imithetho elukhuni ukujezisa abaphatheka kundaba zokungathembeki njengalokho okwenzakala kwele China lamanye amazwe angempumalanga. Okunye obekukhulunywa ngakho yimpumela yomhlangano owenziwa lomongameli Robert Mugabe ngenyanga kamabasa okufana lokuba batholiswe indlela zokuphatheka kwezomnotho okulokhe kungakafezeki lalamhlanje. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Umkhokheli weMDCT umnumzana Mugentswangirai namuhla udonselwe emthethwandaba ngabasekeli bebandla lakhe abathi wephula isisekelo sebandla ngokukhetha umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mutsuri ukuthi babe ngabasekeli bakhe. Abakweze udaba lolu emthethwandaba weHigh Court ngomnumzana Patterson Morimoga lomnumzana George Rice. Ababili laba bathi uTswangirai kanamandla okukhetha abasekeli bakhe. Bathi lo ngumlando wabasekeli bebandla abamele bawenze emhlanganweni weCongress. Igqwetha labo umnumzana Zivanai Macharaga uthi bafuna idale leHigh Court lesule isinqumo sikaTswangirai lesi. Abasolwa kulolu daba ngumnumzana Tswangirai ngokwakhe uChamisa Mutsuri lomgcini sihlalo webandla umnumzana Love Momoyo. Ukukhethwa kukaChamisa loMutsuri kutsho ukuthi uTswangirai selabasekeli abathathu abagoqela obevele ekhona uNkosazana Thokozani Khuphe. Abasekela uMakhuphe bathukuthele njalo bathi kabavumelani lesinqumo sikaTswangirai. Abanye ngabasola uTswangirai besithi wathatha lesi sinqumo engelabo abanye abakhokheli abamqoka ababalisa uMakhuphe unobhala jikelele umnumzana Douglas Monzora, isikhulumeli sebandla umnumzana Obed Gudu, lomqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Bednico Pepe labanye. Igqwetha likaTswangirai umnumzana Innocent Chagonda utshele iStudio 7 ukuthi bawemukele amaphepha okumangalelwa kukaTswangirai ngumurimoga Lorais. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibone ngani mina udaba lolu umnumzana Tswangirai ufaka ibandla lakhe ebuzibeni obukhulu engingaboniyo ukuthi bekudingakala yini, ngoba phela ukuthi alwisane lokuthi abe labasekeli ababili ibandla lakhe kungela ukuvumelana okumgceke. Bengingaboni ukuthi kungabe kusenza ukuthi kudingakala ukuthi akuphathe ngaleyo ndlela kumbe abulethe lobu buzima kubandla lakhe.
Sesingabona leli bandla lidabuka phakathi njalo na njengesesike sakubona ngaphambilini.
Ye, ngibone ngani singafika kuleso sibange sokuthi ibandla lingadabuka phakathi, ngoba vele kukhanya ukuthi kulokudonselana okukhulu phakathi kwabantu bebandla le-MDCT abakhanya kulabanye abakuqembu likasisekelo somkhokheli uMakhuphe, lenye iqembu eliku-president uMr. Tswangirai. Ngibona ngani khonokho kungenza ukuthi kube lokudabuka phakathi. Nxa sikhangela njalo izitshengiselo ebezisenziwa kobulawayo ebezingani zenza ukuthi uMakhuphe akhanye engani laye ulamandlanyana, khonokho kungenza ukuthi kube labantu iqembu elingapha kuye libe ngani likhulu njalo libe lokuthi ukukhaleli kwenzayo ngokuthi uMr. Tswangirai usebenze ngendlela engekho constitution yeparty. Kukhanye ngani kuyazwakala ebantwini, njalo sokufika ngokuthi i-court izakuthi. Ngibone ngani mina impumela ye-High Court izabe isegcekeni ukuthi hayi umnumzana Tswangirai ube ngafanelanga enze lokhu asekwenzile.
Sesike sabona ngaphambilini umthethwandaba usala ukungenela kundaba ze-MDC. Ubona uluphatha yini lolu daba?
Ufanele uluphathe lolu daba. Okwenzakala ukuthi nxa kuyikuthi umthethwandaba usebenzelana lezanu, njalo cabanga ukuthi lungalungiswa kungenza ukuthi i-MDC ibe lokhu isala ixekiseka. Umthethwandaba ungamane uqhubeka usithi hayi kasifuni ukuluphatha udaba. Ngibone ngani kuyinto engenzakala futhi njalo ngalesi sikhathi.
umnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwelebhilitane. Uhulumende uthi izisebenzi zakhe ezilokho zingakatholi iholo lalinyanga zizaqala ukuhola mhla ka 25 kuqala ngaba kubutho belandelwa ngodokotela labongi mhla ka 27. Amapolisa abuye mhla ka 29 kuthi ababalisi bona bazahola mhla ka 2 ngenyanga ezayo. Ezinye izisebenzi zizahola mhla ka 6 ngoncwabakazi kuthi abakumpentsheni bona bahole mhla ka 12 ngenyanga efanayo. Sixhume isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Umnumzana Vusumuzi Mahlangu yena othi ababalisi bathukuthele ngokuphuza kweholo labo.
Okuvelayo kuvelela kubabalisi ukuthi ke kabathabanga ngalokho sokwenzakele ngoba kuzadala ukuthi babe lenhlupho eziningi ezigoqela ukuthi ke siyananzelela ukuthi ababalisi abaningi bebethethe izikwelede emabhenki okungangokuthi kumele zibhadalwe ekupheleni kwenyanga yonale. Nxa sekudluliselwa phambili kudala ukuthi ke kube lamanye ama-interest azafakwa kuleyo mali okumele bayibhadale. Kungakho-ke konke lokhu-ke kudala ukuthi ke kube lokuxokozela kubabalisi bekhangelela ukuthi kumele bahole kuyona linyanga.
Sike sabona izisebenzi zikahulumende zikhalala umsebenzi kumaviki edluleyo. Linyathelo elilakho ukulithatha njalo nale linjengababalisi?
Kungaba linyathelo elingathathwa ngoba siyananzelela ukuthi umqashi wethu uzwa ngcono nxa ukuthi abantu basebenza ngaleyo ndlela. Xa ukuthi singasakhalalanga umsebenzi sibona ngani kuthiwa umqashi wethu kakuzwisisi njalo ulima luzwayo mbona ngani kuthiwa yilo lokukhalala umsebenzi. Konke lokhu kungaba ngokunye esingakwenza kodwa ke kayisikho kodwa okungenziwa amaceba azabuya okwenzela ukuthi ke basinanzelele lathi njengezisebenzi ezilemlando ethize okumele ziyifeze ngemali leyo.
Ukhona ukuphuza kweholo lenu ungathi kuphazamisa njani ezemfundo?
Yeah, kuyaphambanisa kakhulu ezemfundo ngoba siyakwazi ukuthi umuntu okuze asebenze kumele ukuthi ke indingo zakhe zomzimba esikubuza ngesilungu sithi ngama basic needs kube kugcwalisekile. Kungakho ke nxa ukuthi ke umbalisi uhamba emsebenzini elambile ehamba ngenyawo engabhadalanga zonke imfanelo okumele azibhadale okunjengezikweleti lalokhu lalokhuyana. Konke lokho kudala ukuthi ke angasebenzi kuhle. Esingakulinganisa ukuthi ke nxa esefika eklasini kasasiyeza umsebenzi wakhe njengoba akufanele awufeze. Konke lokho kuza dingisela kakhulu kumpumela yama examinations aqhakathikile njengawe O level lawe A level.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe sixoxela ekobulawayo. Ngesikhathi impi yokulwisana lokumemetheka komkhuhlane wengculaza ilokhu iqina, ukuthi umuntu azi ngesimo sakhe ngenye yezinto esaziqhakathekiswa kakhulu. Lokhu sokwenze amankampani amaningi adinga indlela zokuhlola igazi ezikhipha impumela phakathi kwemizuzu emilutshwana. UBenedictine Hlapo ukhangela eminye yalimitshina esikhange abanengi emhlanganweni we-HIV and AIDS World Conference oqhutshelwa eDurban kwele South Africa.
Ukuhamba umango omude umuntu esiya eklinika afika athatha isikhathi ehlolwa igazi abeselinda kwamalanga kumbe amaviki elindele ukuthi impumela iyeqinisekiswa imitshina emikhulu. Yiko obekusenza emuvale ukulwiswa komkhuhlane wengculaza uhambe ngesiqubu sonwabu. Ngokwamanje sekulendlela ezintsha ezikhipha impumela khonapho okuyizo esezithathekisa abaningi. Enye yazo yile ebizwa ngokuthi Advanced Quality Anti-HIV Test. UDr. Thandeka Khoza owenhlanganiso ye-North Star Alliance uthi basebenzisa le indlela kubatshayeli bamaroli adabula amazwe kanye lalabo abathengisa imizimba.
So manje sikwazi ukuthi siwenze yonke into ngaleso sikhathi ufike sikuhlole ngaso leso sikhathi sithole ukuthi mhlambe unayo yini ingculaza noma cha mase sazi sifike sikuhlole ngaleso futhi leso sikhathi ukuthi yena amasosha angakanani egazini.
Uthi nengi lithanda khona ukuthi akusekho ukuthi umuntu uzalinda ntolontolo impumela enhlolisiso ingakaphumi.
Awu bayithakazelela kakhulu o driver nje bayabuya abanconcoze babonge ukuthi siyabonga ngoba lezi zinto siyibeke la abamakhona umuntu la aphumula khona mhlawumbe usalinde iload yakhe ukuthi ifike siyakwazi ukuthi umuntu simhlole simenzele yonke into ngaleso sikhathi
ezinye indlela esifana le Western Blot le Ebon zihle setshenziswe uqinisekisa ukuthi impumela yakuqala yiyo yini ngempela Indlela ezintsha lezi ziyasiza njalo lalabo abangafuni ngitsho lo dokotela azi isimo sabo kwezengculaza. Kulaba ke sekulomtshina owe Ora Quick in Home Oral HIV Test umuntu angawusebenzisa eyedwa endlini yakhe. Iningi lasebeke basebenzisa limtshina iningi layo esahlolisiswa bayayincoma okwamagama. Unkosazana Siphelele Khanyile osebenzise ezinye zalezi nhlelo ezinye zazo ezilokhu zisahlolisiswa. Uthi zenza kube lula ukuthi umuntu ayihlolwa.
Emakliniki banjwa amakhiwu abantu bagcina abadikile ahambe angasazenzanga zonke izinto. Onesi bevele benyamalala lento le great kabi good and nice kakhulu.
Esizalwane sakwele South Africa unkosazana Zanele Mthembu yena uthi uyithandile laye.
Ku right ngasingahlali ukukhona sonke isikhathi. Siyakujabulela.
Ngokwamanje inkampani yeAlere eyincithi kwezemichina yokuhlola Iphakathi kokuthola imvume yokuthi kuqale kusetshenziswa umtshina wayo weAlere HIV combo weneliza ukubona igciwane egazini loba umuntu esanda kulithola kanye lasezinganeni esanda kuzalwa. Mele Studio 7 eDurban kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Ozamela ibandla lama Republicans ukukhetho lokudinga umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukwethula amazwi yakhe okwamukela ukukhethwa kwakhe namuhla emhlanganweni omkhulu webandla leli iconvention oqhutshelwa edolobheni leCleveland. Izolo kube lezikhulumi ezimbalwa ezibalisa indodana kaTrump uEric yena oke wasolwa kakhulu ngabanye ngemva kokuya eZimbabwe lapho adubula khona indlovu. Abanye abakhulumileyo bagoqela abancintisana loTrump kukhetho lokudinga ozamela ibandla lamaRepublicans ababalisa umnumzana Ted Cruz yena oyale ukutshela lomhlangano ukuthi uzasekela uTrump wasuka esehozwa ngabantu. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Umnumzana Muzobanzi Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngaloludaba.
Uyabona ngombono wami mina ngibona iconvention le eyama-Republican eCleveland inhlekisa kakhulu. Ingxabangxoza sivili ngoba isikhathi sokuthi khathesi ama-Republicans wonke nga ayabambana ngemuva kuka-Donald Trump onguye okumele okhethwe ukuthi khona akhokhele, kodwa siyabona ukuthi sokugcine kwaba yi-comedy sivili sokuyinhlekisa ngoba abakhulu bakhona abanye ama-Republicans abuya afika khona phana ku-convention afike enza ukutshengisela izinto ezingakhanyi ukuthi zihamba njani. And siyabona uTed Cruz ongu senator weTexas lapha onguye owayekhankasa laye lo Donald Trump wehluleke khona lokuthi khona amendose uDonald Trump etshengisa ukuthi khona hayi mayuyu konke lokhu anesasilwa ngakho sokwedlule kathe sokuyisikhathi sokuthi sibambane as ama-Republicans.
Ya kodwa nxa sikhangele khona okwenzakalayo ungathini uqathanisa lokwenzakala eZimbabwe?
Ubuhle bakhona mnumzana Gande ikuthi okweMelika lapha loma nje kulokuphikisana okuthize, kodwa siyabona ukuthi lokho kulenhlonipho nje yedemokhrasi ukuthi amalungelo abantu lokho ebewaphathe kuhle sivili kungelabo udlwangudlwangu lobuyana esibaziyo beZimbabwe kumapholisi achaya abantu into ze-intimidation lezi ezokwethusela ukuthi abantu bengavotela omnye umuntu.
Umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 esedolobheni leVirginia. singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abachuchisi bomthethwandaba wakwele South Africa owagweba ogijima ngenyawo zokuzibazela u-Oscar Pistorius okweminyaka eyisithupha bathi bazawethula isikhalazo sabo emthethwandaba esokuthi isigwebo lesi sincinyane kakhulu. Izizalwane zeSyria sezisungule umkhankaso wokutshengisela zisola ukubhonjwa kwelizwe lazo zindizamtshina zomanyano okhokhelwa iMelika esezibulale abantu abedlula amakhulu amahlanu edolobheni Lemon Beach. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ukutshengisela kwabantu belandela inkuthazo yabemkhankaso esikhona kulezi nsuku egoqela owe this flag okhokhelwa ngumfundisi Ivan Mawarire eleta jamuka sesijikile sokuqhele kwafika la kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe agoqela oSouth Africa khonapha eMelika, eNgilandi, eCanada la kwamanye amazwe. Umbuzo okona ngothi amabandla ezombusazwe wona angapi? Adlala ndima bani kutshengiseleni ukusola okwenzakala eZimbabwe? Ukuhlaziya konke lokho uPraxedis Jeremiah Studio 7 uxuxele ngcwethi ezilwela ilungelo labesifazana uNkosazana Samukeliso Khumalo kanye lonkosikazi Patricia Chabalala onguye osungula lingxoxo.
Ungakhangela kunje sesiswele izimali zona ezokuthi sibhadale amarenti, amaloja nama-landlords bathwalisana nzima baqotshana ezindaweni ngoba bayehluleka ukubhadala irenti, amaloja ngokuba akulalelizweni yikungahlaliseki kokuqala okuhlukuluze isizwe saseZimbabwe.
Kube lokutshengisela okuthile Makhumalo. Kodwa ke ukutshengisela lokhu kuqoqwe ngabomkhankaso we this flag omfundisi Ivan Mawarire labota jamuka. Amabandla ezombusazwe aphikisayo wona angapi?
Uyazi sivile sile nkinga enkulu kakhulu nje abalalise kukhulumile khonoko ukuthi ama-political parties ethu vele wona aconcentrate entweni zokuthungamela bayalwa bona bodwa khona ngalezi sizo afica ukuthi i-focus yabo kayikho ebantwini, i-focus yabo it's on leadership. So uzafica ukuthi uMawarire labanye ama-social movements angabe esekhona akhuluma ngezinto ezihlupha abantu, ukudla, ama-salaries, ama-civil servants, i-corruption, bayaqamba ama-problems a-affecta abantu, hathi into ze-leadership lezi esizibona ama-political party.
Kwenziweni-ke njengoba nanku sokutshengiselwe, kodwa-ke akula bantu abacacileyo abahamba bayekhuluma bayeengeja lohulumende.
Engibona kuqakathekile okufuna kwalo ukuthi kwenzakale ukuthi-ke ama-parties wonke be it ama-political party, i-civic society, ama-business, abesintwana bonke bafome a-national dialogue, kuhanje kuyekhulunywa labathungameli laba ukuthi no abantu nxa begijima ezitridini it's not because bafuna ukubakhipha embusweni, it's because bafuna ukuthi balalelwe ba-address ama-problems kababonini ukuthi ilizwe liyabhebha.
Angazo zamabandla la akhangabezombangazwe babemkaba kaphayeqala kuNkulunkulu lasemhlabeni ngoba kababambani babhizi bayaka okuphela ukuthi baze behluleke ukuncedisa ababambeli babo ngoba ababambeli abaningi bebethembe i-opposition kakhulu. Engikhanga bebeke ukuthi ngabuhlabe phansi amabandla le be-civic society e-Etmash kuhlabe phansi kubanjwane kubonakala ukuthi kuyakhulunyiswana ngokuthi ilizwe lisisebesimeni ngoba iqiniso eliphekeleyo iZimbabwe phakathi kwegodi iyangcwatshwa nje ingcwatshwa kumbijana mbijana.
Sibona uNkosazana Thokozani Khuphi nguye obe ngumsekeli kamkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai, kodwa-ke ngeviki ephelileyo usekhetha abasekeli ababili ukuze babe bathathu abasekeli bakhe. Kutsho yini ukuthi akalathemba lo Makhuphi?
Siyakhona yena kayicacanga nxa sesikubala emanyuziphepheni ukuthi abanye bebengekho kusenziwa leyo sokungani uma khuphe galawa amandla kumbe gakwanisi sefanele afakelwe abanye abantu ukuthi bamncedise. So hayi akumina kungihamba ngakuhle lokho kwamakhuphe ngoba mbona sengazathi sibuyele emuva kakhulu ama political parties la alokhu ekhangelela omama phansi njalo enqa amakhuphe inqa ngala capacity kanti indaba bengamncedisi ukuthi abe layo I capacity yakho nabe ngu president.
Majabalala umbono wakho
kuphambanisekile kakhulu othwa ngirayi baphambanisile yikho kwenza ubone kuyala kuvambana sokuphuma PTP sokuphuma abani ngoba omunye umuntu thize uyaphonga ukuveza umbono wakhe afake izinqumo zakhe mina kangiboni ukuthi kungaba kuhle kakhulu lokhu kuzalibhidliza ngamandla ibandla leli le-opposition ngoba umakhuphe kabuthikho ukuthi kakwanisi uyakwanisa bekuzebe basincedisa lokho okokuthi yena sefakeka abanye laba ababili abangobaba kithi omama kusihlamba basithethisile kakhulu ngoba lathi besikhangelela ukuthi sibe umama othize laye olele ibandla thize sibe lo Joyce Mjuru laye olele ibandla thize ngoba siyakuchazela lathi ukuthi omama babe sezikhundleni zona ziyane ziphezulu.
Yeah.
And njalo futhi mfuna ukungezela khona pho ngithi yabona umakhuphe ubemela isigaba se-Midlands le-Matabeleland. So ukususwa kwakhe laphana kutsho ukuthi at the end of the day uzafica ukuthi akusela representation phela yama regions lawa and njalo why ufica abantu abavela emasungo bebabili kuyiba abafakwayo laphana kungabalansa at least kukhanya ukuthi devolution yethu le yasebenza nxa sekulama vice president amathathu lo president bebe yi-4 ku-executive kutsho ukuthi phela ama-region angu-4 kumele ukuthi at least ngayarepresenta laphana.
Lo nkosazana Samukeliso Khumalo obexoxa endawonye lo nkosikazi Patricia Chabalala velo Praxis Dis Jeremiah we Studio 7.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula.
Kuhlelo lwezemaphandleni inamuhla ngisemanama eGwanda njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Aubrey Moyo. Mnumzana Moyo, ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyamukelekile sibili.
Ye, kunjani emanama baba?
Hayi, emanama kuyakuthisa, kuyaqanda njalo ekuseni.
Umomo wendlala wona uminjani?
Hayi, indlala sibhahile, siqalile sibili. Okuthi hayi, abanye abantu sebesidla kanye kuphela.
Emasimini alizange lithole lutho ngitsho.
Hayi, emasimini abanye nje mbitshana okungatsho lutho. Yiba bangani batholathola kodwa ezulu lelele labuyele emuva okuthi vela kulasti inyanga.
Inhlelo zikahulumende ezifana le-Food for Work alikaziboni yini?
Hayi, inhlelo ze-Food for Work azikabi khona. Okuke kwaba khona lokho kwabadala over 60 years nakho kungathathi bonke kuthatha nje kulicekano okungatsholuti.
Bephiwa okunganani abadala imuli bithola okunganani?
Okuyi-50 kg ngumumbu yazigayisela.
Akulamafutha kumbe indumba?
Hayi, akula, ayithekwa kula.
Nxa belalele abakahulumende labenhlanganiso eziphathisa abalambayo ungathanda ukuba tshiyela waphi amazwi?
Amazwi engingathanda ukuthi ngibazise ukuthi umumo lo esikiwo unzima aluba ngabavumela lapho abahulumende bavumela inhlanganiso ezizimeleyo ngokuphangisa zisize abantu ngoba sikhangela abantu bonke ngoba lazo izisebenzi njengoba zingaholi so lazo ziyafuna ukuncediswa futhi so babeloko bedonsadonsa kuza kuba nzima impilo ebantwini isinzima ayisayihle kabazame sibili bangakhangeli ukuthi khona kulomba ngazo kumbe intobani kodwa bona kabakhangeli ukusiza abantu edubeni lolesikilo.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo umoyo, siyabonga.
Hayi, ngiyabonga sibili, nsuku zonke ngaliyahlala limbamba.
Hayi, siza kwenza njalo ba.
Sure.
Velilalele uhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomnumzana Aubrey Moyo isakhamuzi semanama eGwanda. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki
ezayo.
Kwanelo kwalamhlanje mthwakazi sengilitshiya kuLive Talk olivalelisayo ngontungamilinkomo lilale.